endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Ibandla lezanu-PF lithi akulunganga okwethulwe ngomunye wabo othi ibutho kalisoze livume ukuthi uMnumzana Nelson Chamisa abuse ilizwe leZimbabwe. Lokhu bebalutshwani abantu abahlola amagama abo kugwalo lokuvota olwe-voters roll olusandokulotshwa yiZimbabwe Electoral Commission. Abantu abathinyezelwa imali yilabo abahlala kwamanye amazwe bathi kabayitholi imali leyo ngamfanelo. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla sihlolisisa okusetshenziswa ebulenjini bokuzibazisa ekukhankaseleni ukhetho oluzayo. Kuladoku lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngombukiso we-Zim Expo ozakwenziwa ngempelaviki eMelika. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yokuzilibazisa yefacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngapha 7 ntambama kumakakazi athi 909 AM 4930 6040 laku 15460 kilo ye short wave. Lingakhuthwa ukuthi sikuwhatsapp laku facebook ku VOA Ndebele.